angiboni iZimbabwe ithola i$2.2 billion kalula. Ikakhulu sikhangelele ukuthi imali yangkhona bayebe icela especially kuma Western countries. Siyakwazi ukuthi ubuhlobo bethu lamazwe lawa ama Western countries at best singathi bunzima ubuhlobo bangkhona. Nxa sikhangelele njalo sizabona ukuthi iZimbabwe ilembali eyongasebenzisi imali ngendlela ababe khulumile ukuthi imali izasebenza kanje. So ngibona njengani kuzaba nzima ukuthi iZimbabwe ithole imali enjengange $2.2 billion. Okunye nje ukuthi amazwe esikhangelele ukuthi bangasinika imali leyo labo basenkingeni kathesi basebunzimeni obokulwisana le coronavirus leyo. So kathesi amazwe amaningi singathi ngesikhiwa they are looking inward, bakhangelele ukuthi bancedise abantu babo bengakancedisi abanye. So yiyo iproblem esilayo kathesi, yiyo iproblem ezahlangana lesicelo seZimbabwe.
Abantu abaningi bayakhala ikakhulu abazisebenzayo bathi kabasela ndlela zokuziphilisa, kanti lawo amankampani amaningi amile kasebenzi kulezi nsuku. Ulubona njani lolu daba?
Ngokubona kwami ukuvalwa lokhu okuyi lockdown lokhu kuzachabalalisa into eziningi kakhulu. Nxa sikhangela ukuthi i-economy ibisemadolweni i-lockdown ingakaqali, abantu bahlanganele lockdown ilizwi lingakahambi lingakasabaleli elizweni jikelele. I-lockdown yabuya abantu bengalungiselelanga, so ama livelihoods amaningi azachabalalisa balala ngoba abantu bebengakhangelelanga ukuthi i-lockdown izavuya ngokuphangisa njalo izavuya for 21 days. Abantu abanengikathesi babuhlungu, abanye bebethenge ama-perishables ukuthi bathengise emsikeni lanilani. Konke lokhu kuzabola, abanye babekhangelela ukuthi babhadale i-rent. So uzatshiya abantu abaningi basebunzimeni obukhulu kakhulu. I-rent yayo funakala ngu-landlord, i-school fees ziyabe zifunakala. Njalo asikaboni ukuthi uhulumende uzanceda ngani, ngoba uhulumende uthe uzancedisa abantu kodwa akacaci ukuthi uzancedisa ngandlela bani. So ngibona njengani uzaba nzima kakhulu ebantwini baseZimbabwe.